sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 29/4/2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZimbabwe People First lilandula imbiko yokuthi umongameli walo unkosikazi Joyce Mujuru kafuni owayengumsekeli kamongameli webandla le-PDP umnumzana Sam Siphepha Nkomo kubandla lakhe.
Umama uMjuru wayevele kwazi konke okwenzakalayo, ngiyakwazi mina. Kwakuhamba kulabantu abawabika yena ubaba uSiphepha ukuthi ufuna ukuza ephathini iZimbabwe People First.
Le Botswana lithi selizaqala ukwehlisa inani lezisebenzi ezivela kwamanye amazwe ezibalisa abeZimbabwe ukuze izizalwane zalo zithole imisebenzi.
Indaba ekhona ukuthi uhulumende ngani setshintsha imithetho njalo ngesimo selizwe ukuthi akula msebenzi laba abantu abakhabala msebenzi. Sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakibo abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njalo.
Kwenziwa umkhosi wokukhumbula amabutho amaNdebele awafa ngesikhathi sempi yeGadade. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZimbabwe People First lilandula imbiko yokuthi umongameli walo unkosikazi Joyce Mujuru kafuni owayengumsekeli kamongameli webandla le-PDP umnumzana Sam Siphepha Nkomo kubandla lakhe. USiphepha Nkomo waxexebuka kubandla le-PDP waya kweleZimbabwe First ngenyanga edluleyo. Sixoxele siphathamandla sebandla leZimbabwe People First umnumzana Methusele Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuba obeyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bright Madonga waqotshwa kuleli bandla ngoba esebenzela ibandla leZANU PF Nzitha.
UMadonga waye kukomiti yethu ye-information ikomiti ebiqakathekile kakhulu. Sokulesikhathi singamboni ukuthi usebenza njani njalo usebenze ngapi, wasebhalelwa ke incwadi ekuzama ukuthi kudingisiswe ukuthi usebenza njani. Sasesisola indlela ade senza ngayo, sasesimisa ukuba lilunga laleyo komiti kodwa akaxotshwanga ukuthi aphume ephathini. Umiswe ukuba lilunga lekomiti ye-information ngoba ubengasebenzi labanye, ubesebenza yedwa.
Sizwa ke eminye imbiko njalo ethi yona bakhona abathi unkosikazi Joyce Mujuru engakhokheli leli bandla nqa lapha sokufika iCongress kufakwe abanye abantu. Liqiniso yini lo?
Ngingathi ngamanga ngoba iCongress yona ivele iyakhetha umuntu ozakhokheli ibandla. Kungabe kungubani? Kungabe kungumama uMjuru? Kungabe kungubani? Yena lo ozabe ekhethiwe, enominethiwe. Nxa kunominethwe abantu sithi abaningi okwedlulo yedwa kuzayenza ukhetho. So ke angiboni ukuthi kulo muntu ongathi yena ubani angakhokheli, ubani kakhokheli. Abantu abazakhokhela bazakhethwa kuCongress. Okwakhathesi iparty yonke iZimbabwe People First, bonke abantu nxa sibezwa sibakhangele ngengqondo zabo, bavele nje bafisa ukuthi bakhokhelwe kumama uMjuru. Njalo abaningi nje bazikhulumela ukuthi beza ephathini leyo ngoba bebone umama uMjuru esephathini leyo. So asiboni ukuthi kuzaba lohlupho kuCongress. ICongress izazihambela kuhle, abantu bazazikhethela ubukhokheli babo. So kade sakudingakali ukuthi ethi ubani siyamfuna, ubani kasimfuni. Nxa sesifikile kuCongress, lowo nalowo muntu omfunayo uzamkhetha. Nxa kukhethwe abantu abedlula oyedwa kuzaba lokhetho, onqobileyo unqobile ngezakhokhela iparty. Kodwa kwakhathesi sikhokhelwa ngumama uMjuru, bonke abantu nxa sibakhangele sibezwa bekhuluma bayasuthiseka ubukhokheli bakhe. Njalo sikhangele ukuthi loba siya kuCongress kuyabe kuyikuya kwenza nje, asikaboni omunye, asikezwa omunye othi yena la uyafisa ukukhokhela.
Esike sazwa njalo eminye imbiko ethi yona umnumzana Sam Siphepha Nkomo owabuya evela kubandla le-PDP
usedale inkulumo ngoba uNkosikazi Mjuru wayengazi ukuthi uyabuye bandleni njalo uthenjiswe isikhundla sokuba ngumsekeli wakhe. Kungakuliqiniso yini lokho?
Okokuqala, umama uMjuru wayevele kwazi konke okwenzakalayo. Ngiyakwazi mina kwakuhamba kulabantu abawabika yena ubaba usiphepha ukuthi ufuna ukuzwa ephathini iZimbabwe People First. Kwakuthunywa-ke izithunywa ezasuka ephathini ku-People First ziyakhuluma naye, zithunywe nguye umama uMjuru nobukhokheli bephathi. Wonke umuntu ukhululekile ukuze ephathini, akulanto ayithenjiswayo, akulasikhundla asithenjiswayo ubaba usiphepha.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo, isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba eziphathelane lebandla leZANU PF. Siqala ngomvulo lapho esiyaba sikhangela umumo webandla leZANU PF, isimo sebandla leli ngemva kokubusa ilizwe okweminyaka engamachumi amathathu lasithupha.
iZANU PF as a party, it's still relevant, yona was still relevant kakhulu sibili. Ngakhangela okukhona kade sumele sikwenze ukuthi sifake intsha ibuse ibe iyekhokhela iphathi yeZANU PF.
Lalelani emsakazweni weStudio 7 lizizwe.
ELeBotswana lithi selizaqala ukwehlisa inani lezisebenzi ezivela kwamanye amazwe ukuze izizalwane zalo zithole imisebenzi. Kule nani eliphezulu labeZimbabwe elisebenza kweleBotswana, abanye bengababalisi, uhulumende weBotswana othi uzabona ukuthi bayaphuma kungene izizalwane zelizwe lakhe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberoni eBotswana.
IBotswana ithi esabela ukuthi isimo sokuswelakala kwemisebenzi singabangela ukuthi izizalwane zakhe zicunuke ngoba zibona abavela phandle kwelizwe bephiwa imisebenzi ngaphansi kohlelo lokuthuthukisa umnotho weBotswana oleNational Development Plan 11. IBotswana ithi zabona ukuthi imisebenzi eminingi iya ezandleni zabaTswana. AbeZimbabwe bazalahlekelwa kakhulu ngoba behamba phambili kunani labavela kwamanye amazwe abalemisebenzi eBotswana. IBotswana ithi isihlele umthetho wokuqinisa ukungena kwabavela kwamanye amazwe bezodinga umsebenzi benzi kumbe ubuphepheli. Ababalisi yibo abazaba ngokuqala ukuzwa ngebhatshi ngemva kokuba uhulumende weBotswana athi izikolo zonke ikakhulu ezizimele zodwa zikhiphe abavela phandle kungene abantwana bekhaya. UNkosikazi Sithembeni Moyo ongutitshala kwesinye isikolo eHaburoni uthi sebetshelwe ngemizamo kahulumende weBotswana njalo abazi ukuthi ikusasa yabo imi njani.
Sokube le directive yokuthi abantu bami umsebenzi ngenxa yamaphepha lathi sibalushane saseleyo asilashwa lokuthi i-future yethu injani ngoba asilaqiniso lokuthi kambe ngokuteaching kuphela kumbe ku-across kuwonke ama-ministries.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye wakhe u-Andres Ndlovu othi sekumele beqale ukukhangela kwezinye indawo kodwa evuma ukuthi yonke indawo komile.
Hayi, njengababalisi sesizwile kakhulu uhulumende lapha uthi ufuna ukuthi babeke ama locals. Mbona ngathi kuzaba ngcono ukuthi abantu baqale ukudinga endaweni ezinjengabona Namibia ngoba kubuyela ekhaya, hayi ngaba nzima kakhulu.
INamibia esanda ukhipha umbiko idinga amatitsha lavela kumazwe angaphansi komanyano weSADC. IBotswana yona izaqala ukugumula ababalisi abavela kwamanye amazwe ekuqaleni kwethemu ezayo. Kodwa uCalistus Mpofu uthi hayi sibababalisi kuphela ababhekane lokugunyulwa emsebenzini.
Indaba ekhona ukuthi uhulumende ngani setshintsha imithetho njalo ngesimo selizwe ukuthi akula msebenzi labo abantu abagabala msebenzi sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakibo abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njani.
Kula beZimbabwe abadlula amakhulu ayisikhombisa i-700 abayiziphepheli eBotswana okanti abayinkulungwane ezilithumi balemsebenzi etshiyeneyo njalo balamaphepha aqondileyo kodwa kule nkulungwane lenkulungwane ezihlala elizweni okungekho emthethweni. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
Namlela mshweshwe
namlela nampaba fobembula
kuhlelo lwezemaphandleni namuhla esixoxa lomeli wenkayisa uthetalele parliamente umnumzana Abednego Bebe. Nomzana Bebe, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ntumkameli, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani enkayi?
Enkayi kulendlala, njengoba usazi ukuthi inkayi yindawo okuthiwa i-region 4 indawo elezulu elincane, ngezinye indlela ke kuthi ukuthi vele izulu kalisilo elizulu esingalazi njengezulu kwezinye indawo ezingaso region 4.
Amalungiselelo okulima wona ahamba njani?
Uhlupho olukhona ukuthi-ke sikhuluma ngento okuthiwa i-climate change. Akusa njengalokhane sasikwazi ekadeni sikhula ukuthi sasikwazi ukuthi khona-ke nxa kufika isikhathi esinje izulu liyabe lisina, njalo abadala nxa bangabona izulu langikhona lingasananga ngaleso sikhathi okufanele kuniyo ngaso babe siya entolo kumbe baphume-ke abadala baye kwethula-ke izindlu zabo thekwani bethule-ke lamalembu abe botshele ezihlahleni into ezinjalo njalo. Akusenjalo-ke kathesi ngenxa ye-climate change. I-climate change-ke sikwenza ukuthi-ke umkhathi kumbe ngithi izulu eliba khona isikhathi esiningi labo ikakhulu eZimbabwe abakuthiwa bayayenza i-forecasting sebephuma-ke ngaphandle kwe-forecasting yabo. So-ke nxa ukuthi sebehlulekile ukuthi bakhiphe kokuthiwa yi-focus leyo, kuba nzima-ke ukuthi abadala babekwazi ukuthi ekadeni sasisenza njani. Kuba nzima ukuthi i-planning yangikhona, ngoba ungakhohlwa ukuthi abantu bemakhaya akula sector abasebenza kiyo, akula ndawo abasebenza kiyo. So kuyabe kufanele ukuthi babe nolwazi olugcweleyo isikhathi sesekhona, ukwenzela ukuthi khonokho okuncane abakutholayo bethunyezelwa ngabantwana eGoli, okuncane abakutholayo bethunyezelwa ngabantwana e-UK, okuncane abakutholayo besebenzelana bebhadalana ngendlela ezijiyeneyo bese belungiselela-ke ukuthi balime. So ngaleso sizathu-ke kuba nzima ukuthi abadala baplane. Nxa sekunjalo-ke sokusuka umsebenzi kahulumende ukuthi njengoba uhulumende enguye okufanele ukuthi abatshele ngezinto ze-climate change, zona lezi ezenza ukuthi kungabi lula ukuthi balime ngesikhathi abazele belima ngaso ekadeni. Kufanele ukuthi uhulumende-ke abalungiselele izinto ezinjengalezo okufanele bazisebenzise nxa belungiselela kulima. Azisheneli kumbe kazisekho khona, ngoba uhulumende okhona uyehluleka-ke ukuthi alungiselele abantu ukuthi balime, kwenzela ukuthi kube lula-ke ukuthi impilo zabo bangabi labana abantu abathona beholelwa ukuthi sesikhangele i-World Food Programme ukuthi izabuya izesinda ukuthi. So umlandi kahulumende ukuthi kulungise khonokho ngezindlela esikutshoyo ukuthi uhulumende okhona usehlulekile ukuthi-ke anakekele abantu ngemuva kwezizathu ze-climate change eziba nzima ukuthi balungiselele ukulima.
Inhlanyelo yona kodwa iyathengeka kanye le nsimbi zamakhuba.
Uvele kambe uzathi iyathengeka, ithengeka njani inhlanyelo nensimbi zamakhuba, ngoba ukhuluma ngomuntu ovele engithe mina ulimthatha isikhathi eside-ke ukuthi alungiselele-ke lokho-ke okufanele akusebenzise ekulimeni. Bese kusithi-ke nxa sokusiya nesikhathi sokuthi inhlanyelo sithengiswa, abantu abemakhaya kuba nzima ukuthi balungiselele, ngoba namhlanje kulumnyaka inhlanyelo imali i-$10. Uzasifuthi kumele mhlawumbe ngomnyaka olandelayo isiyimalini isiyi-$15. Ikanti-ke umuntu wana osekhaya ubelungiseleleke i-$8 yokuthatheni. Bese kusiba nzima-ke ukuthi rayithi nxa eselungiselele leyo $8 sesifuca siyi-$15 ayisakwani. Ngapha-ke uthile vele ngekhaya impuphu imfikela abe secina sithi unganani-ke elanithenga-ke impuphu leyo ngiyefida ngiyenika abantwana. ukuthi baphile bese uhle kuphambanisele uhlelo lonke okolokulima ukuthi mase kuphambanisele uhlelo lokulima ufike ukuthi umsengene esifaleni omunye sethatha inhlanyelo ephehliweyo ikine engalilanga omunye sezama ukuthatha inhlanyelo yona leyo engaphehlwanga lanxa iyinhlanyelo engaqondanga isisiyamila-ke ingasamili ngendlela eqondileyo ngenxa yokuthi kulezinswelo ezidalwa ngokuthi abantu-ke akusela injection yemali engena emakhaya esasikwazi ukuthi nxa kuzikhula sakuthiwa ukuzala yizimbela.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mhlonitshwa, siyabonga.
Siyabonga baba.
Belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomeli wenkayisa uthedalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umntungameli Nkomo.
Lamhla kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu babugande, ngiyabonga njalo lakubalaleli bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi.
Kuyini okwenzakalayo? Sizwa kuthiwa liphakathi kwamalungiselelo, ungasichasisela okuningi ngamalungiselelo la?
Siphakathi kwamalungiselelo awesikhumbuzo esegadade, esingawuthi ngumgubho wasegadade, lapho okwawela khona amaqhawa kithi ngesikhathi sokuvukela wamaNdebele abelungu. Amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu phakathi, sibona abantu bayeza, abantu bayancedisa, hhayi kukhanya wonke uhamba kahle ba.
Kahle kahle, ungachasisela abalaleli ukuthi kuyini okuyaba kusenzakala, kuyini okubangela ukuthi lilungiselele isikhumbuzo lesi?
Baba, kuzayo kusenzakala izinto eziningi ngelanga leli elamhla ka-5 November ngesabatha elandelayo nale yaphambili kwakusasa. Kuzabe kule migido eminingi yakithi, kuzabe kulezi ngoma zakithi, kuzabe kule midlalo yakithi, kule migido etshiyeneyo, kuzabe njalo kula ezikhulumele ezitshiyeneyo njalo. Zigubha ikakhulukazi amaqhawe akithi amaNdebele alwisana lamathiwa, amathiwa ephethe imbhobho, bona bephethe imkhonto. So-ke yikho kakhulukazi okuzabe kusenzakala kuleyani indawo mhla ka-5 kusukela ekuseni ngo-8 kuze kuyeshaya u-5 o'clock kwantambama.
Ungatshela abalaleli ukuthi kungaphi lapho okubuthanwa khona?
Lapho esifutana khona sizabe sise entaba zinduna embembesi, nxa usuka koBulawayo i-30 kilometers uhamba ngomgwaqo oHarare, nxa usuka eHarare uzabe uku-30 kilometers ungakafiki koBulawayo, uvele kusendleleni khonaphana emashop.
Linxusile yini abavela kuhulumeni?
Asinxusanga abantu abavela kuhulumende, kodwa sinxuse abantwana bonke bakwamthakazi singakhangelelanga ukuthi uvela ngathi. Sinxusile izinduna, sinxusile abalisa, sinxusile osobhuku, lenkokheli zonke nje zakwamthakazi.
Siyabona ukubana sokulesikhathi lisenza imbuthano efanayo, kuyabe kwehlukene ngani lo umnyaka?
Umnyaka lo wehlukile kuneminyaka yonke eminingi, ngoba kathesi sibuya ngesikhathi abantu bakithi behlupheka kakhulu. Sibuya ngesikhathi abantu bakithi sebefuna ukuthi baziphathe. Sibuya ngesikhathi abantu bakithi behlupheka bengasazi ukuthi bathini. Sibona njalo labantu lokhe bekhathazeka bedinga ubukhokheli. So-ke kukhanya ukuthi kuzokwehlukile kule minyaka yonke eminingi leyi kulo mgubho esibhekane nawo.
Linxusile yini abavela ezansi ye-Afrika lapho okuyikho okwadabuka khona amaNdebele?
Sinxusi zikhulile kakhulu iziphathamandla kakhulukazi ezomdabu ezisuka eMzansi ukuthi lazo zize zizoxoxisana nathi zizosifundisa nathi ukuthi singobani ngoba bona ngale basaphethe so kukhanya ukuthi khona hayi bathembisa ukuthi bazabuye
likhona yini ofuna ukuliphosta okokugcina uvalelisa abalaleli
ngakukhuthaza kakhulukazi kubalaleli bakithi labantu bakithi kumagumbi amana komthwakazi kusukela eMidlands, Matabele and South, Matabele and North, Vulawayo, kubonkayi, kubosilobela, kubojombe, kubolohagweru, kubotsholotsho, kubogwanda, kubobitebridge, kubobhinga siyalinxusa lonke bantu bakithi ukuthi lize ngobunengi benu sizogubha amaqhawe ethu ngoba laphana kufele umntonga kufele umsuthu kufele umvenda kufele umnguni kufele umtswana kufele zonke izizwe ezabumba umthwakazi ikho ke siyacela ukuthi lonke libe khona kulombuthano owamhla ka 5 November 2016 eGadade 30 kilometers from Bulawayo 30 kilometers before ingangene kobulawayo livelele Harare ngiyabonga balalela
hayi lati sibongile ubelela ngelihle
ngiyabonga baba
lo msakazo we Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana sichasisile Ndlovu wenhlanganiso ye Women's Development Association oseGwanda esichasisela ngokuswelakala kwamanzi kulindawo kanye lemizamo eyenziwa izakhamizi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana leyakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga ukwamukela.
Siyananzelela ukuthi udaba lwamanzi lukhanya ludla ubhedu khona ngapho eGwanda njalo kulemizamo yokuthi lulungisiswe. Kuyini eselikwenzile kathesi?
Esesikwenzile thina kathesi sike sahlangana njengenhlanganiso ezizimele zodwa eGwanda mhlaka 14 October satshengisela sisuka eJawunda emashopu sisiya ekhansilini lapho esafika khona sanika uMP weGwanda Central kanye lo mayor lo town clerk ipetition etshengisela izifiso zethu njengehlanganiso yesahlangana sabhala ipetition lokuqala sabhala iposition paper esayithumela endaweni ezijineyo yaze yaphuma la ku print media kanye la kubatana lamanye ama website ama organization sasesibhala ke ipetition satshengisela sisuka eJawunda emashopu bayafika ekhansilini eChamber lapho esanika khona uMP oweGwanda Central ipetition kanye lo mayor basi addressa basitshela ukuthi bazasebenzisana lezakhamizi ukuthi belungisise udaba lwamanzi ngoba lathi sasesibatshengisele ukuthi we are concerned njalo kuyasihlupha njengehlanganiso ezisebenzela ukuthi ziprotect socio-economic rights ama-citizens eGwanda. Nalo sasesitshelwa ukuthi imitha i-prepaid water meter ebifakwe ku-bulk reservoir esupplier i-town esibhedlela sikhitshiwe kuyimizamo esasiyenzile. Ngapha kusebenza belokhu ekhona ama-prepaid water meters osokuyikho kuphushe i-resident association ukuthi itshengisele itshengisela isithi amanye lawo kanye lozilwa kabaphume eGwanda ukwenzela ukuthi amanzi abe restored abantu bekwanise ukuthola amanzi ngesikhathi esifaneleyo ngalo zulu zonke.
Kungani lisithi uhlupho lwamanzi lubhahile kakhulu khona ngapho eGwanda okwedlula ezinye izigaba zelizwe?
Uhlupho lwamanzi eGwanda aluqali namuhla solule phezi silo hlupho olufanayo njalo nxa ama residents esifuma ukuthi ayedingisisa ukuthi lati kuyini okwenza sihlutshwe ngamanzi luyona isosi yamanzi i 10 kilometers away njalo iyiyo isupply ibulawayo kuyini okwenza igwanda idubeke ibulawayo ingadubeki kusitshelwa ukuthi hayi iproblem iyukuthi i-council bezinwa abayalwa every time i-council bezinwa nxa bebanga i-payment ama-residents abakwazi ukuthi i-council kayibhadalanga ngoba siyabona ukuthi sesivalelwe amanzi okweviki umbe okwe-2 weeks without any explanation.
Ye, lona udubo lolu olwamanzi luphatha njani abesifazana ikakhulu ezindlini lapho?
Udubo lolu buhlungu kakhulu sithandekile. Singalusekela ngo-2015 abanye omama basukunyezwa besiya kukha amanzi kwenye imayini eseduzane legwanda khonapho 5 kilometers barethwa labo mama njalo akula owabakhompasithayo and akula owazama ukubaduduza. Khathesi ke nxa kungela manzi omama sibafica futhi besesigabeni sifanayo ukuthi behambe imango emide asabalo ukugeza ukuthi benathe kuphela ngoba i-5 kilometers ngemihambe uthwele amanzi amaningi uyabuthwele ingxenye 20 litre eyodwa. So mama isikhathi esiningi bayahlukumezeka generally i-dignity yabo vele ihle iwe so amalungelo abo ku-constitution ahle yephulwe ukuthi i-right to their personal dignity and i-right to clean environment vele ayisekho bahle bethathelwe totally.
Manje udaba lolo lokuhlukuluzwa kwabomama lwabikwa nayo emapholiseni?
Amapholisa ayakwazi amdinga lowo mdinga ukuthi bembambe. Abanye bathi sewabanjwa, abanye njalo bathi hhayi azangabanjwa, bakhanya umuntu owabalekayo. Indaba yangikhona kayiphumanga kakuhle.
Okuyikho elifisa ukuthi kwenziwe ukuthi uhlupho lolu luphele kuyini? Okuyikho okuyisizathu sokutshengisela
izinwa iphume iphele egwanda ibisele i-water plant ku-council. Lokhu kuzanceda kakhulu ukuthi amanzi angaduli achiphe ngoba egwanda is one of the towns elamanzi adura kakhulu njalo ungakhangela ukuthi aduliswa yini sisuka simangale ngoba amanzi akhona less than 10 kilometers away. So izinwa ikhanya ithengisela i-council amanzi edula. So sithi ukuthi lama residents kumele ithenge ku-council edula. Best solution ukuthi izima ihande over i-council iziranile sisale sihluphana le-council yethu ngokuni kodwa amanzi silawo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Sichasisile Ndlovu oyinhlanganiso ye-Women's Development Association oseGwanda. Thiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kulolu hlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Ngolwesibili mhla ka 8 ngolwezi izizalwane zeMelika ziyavota kukhetho seluvuse umhlonga ukungakaze kubonakale. Bana leqiniso ukuthi uyalandela ukwenzakala ngalolu suku ngokulandela umsakazo weVoice of America. Intathelo izindaba ze-VOA zizaba zisezigodlweni zabancintisayo umnumzana Donald Trump lonkosikazi Hillary Clinton ukulethulela ukuzabe kusenzakala. Ngalokho, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela okuzaba kusenzakala kuhlelo lwe-Live Talk oluzethulwa ekuseni ngesikhathi sika 5 kusiya ngo-6 ekuseni. Sizalethulela njalo okuyaba kusenzakala ebulenjini be-Facebook. Kuthi ngolwesithathu 9 lwezi umsakazo we-VOA Zimbabwe uza kuba lehola elilodwa kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ku-11. Kuthi njalo ngalelo langa mhla ka-9 lwezi sizalethulela ezinye njalo indaba zokhetho kunhlelo zethu zansuku zonke kusukela ngo-7 kusiya ku-8 ntambama la kuhlelo lwe-Live Talk kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Lalelani okuzaba kusenzakala emsakazweni we-Studio 7. Okusigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla leZimbabwe People First lilandula imbiko yokuthi umongameli walo unkosikazi Joyce Mujuru kafuni wayengumsekeli kamongameli webandla le-PDP ukuthi abe kubandla lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.